preamble ye constitution ye Zimbabwe esadopta ngo 2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna democracy, i rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa ke sibona ngani ibandla leli lithungamelwa ngobabo uMnangagwa seli sidlubhedu senza ukuthiwa yi one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe silawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotha asekhanya ngani yiwo sephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Amabuthuma amafutshane wena ngibona ukuthi uhamba njani ama-by-elections kawakho?
I-by-election iyafunakala sibili. Emini into engimangalisayo Mthembo yikuthi bona abantu laba bayakhohlwa ukuthi bona thina njengeparty iZANU-PF we are the champions of ama-by-elections. Ever since ama-by-elections aqalayo asikaze sidliwe any by-election. Kuhlanganele vele kolapha kumlawayo, mina nginje ngi-product yangena e-parliament nge-by-election ngo-2015. Sawina noma babesilurey sasingeke kuthina zange siparticipate, but we know the people that I stood with laba phela ndabangabathe ngibaziyo phela mina lasempopo masiphila sonke. Uyabokwazi umuntu ongu-MDC but ubuye wazisa nganto bona ungena as an independent, but ukwazi ukuthi wona usupporta i-structure as-MDC lento ezifana nazo nalezo. So thina vele sihlala siwina, so i-violation would have been an added advantage kithi kuZANU-PF. Besiyayiwina vele kathesi ekhanselini ngale i-only word esilayo siwine nge-violation futhi le e-country park ngale ku-ward 28 lapho osolo kansela uKidwe Mjuru.
Babu uMava ngena khonapho,
iZANU ivikela izikhotamathe zabo uMonzora, bayakwazi ukuthi sibangaveleli badliwe ku-by-election bazayangeka bahle bacatshe kwi-political history. Yikho-ke khathesi bazama ukuvikela uMonzora ngoba nguye ehamba exotha abantu ethunyiwe ngamahendla zakhe ukuthi bamfake esikhweni lathi abe-MDC Alliance babona ukuthi kuyahle kumnyangise. Yikho-ke lokhu bedoda khathesi sibe lamahunga-hunga esiwalandelayo. UMonzora se-approach-e uPresident Mnangagwa weZANU-PF ukuthi abapostpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho. Hhayi, singakhulumi ngama-by-election kuphela, khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law. Abantu bangaki ababasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi ete kula ma-war veterans abanjwa phonga esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe ejele 48 hours, yapheli 48 hours abangekhothi bakhululwa. Silabo Johana Mamombe, silabatwana bezikolo, silamaloya, silamateacher, silamanesi, silamadokotela. Yiphi ministry ehamba kahle engakhononiyo? Yiphi ministry engahlukulizwayo? Konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo. Njalo ukubusana, ukubusa kweZANU sokusiya kuHitler. Yikho-ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu besebefuna.
Babuthuma khonapho kuthiwa-ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi lincindezele abantu kuyokumangalisayo sokusiya kuHitler khona ngale.
Ngiyabuza sibili umfowethu babo mama, mina lapha into ekhona engifurubana ngiyifake emgcekeni ikuthi bona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle, abatshontshayo, beseza i-corruption, beseza izinto ezimbi. Abanye bezele besebenzisa ibizo leZANU-PF, kukathi-ke iZANU-PF yona kayibhenefiti lutho. Imali le ayitholayo uyithatha ayidle yena le muli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo, okuyinto embi. Ukuhambelaize naku-MDC kwaphana bamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi, aba-corrupt, besenza konke okubi ongabulanga ngabe bayakwenza. mabisele kuvilizwe madonsele phansi izinto kungabe lolutho oluphumayo kodwa kungashiki ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu emele ikhangele ubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kububi khona kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababesenza izinto ezingafanelanga yizo izinto kumele sihlale phansi ngazo zona lezo sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? We were saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say slash lay here. In the card lay, you know, financing about the Zimbabwe, as if they don't know that Zimbabwe first. Now, you want to, it's what I mean, ZANU-PF, whatever it says, you know, can you be able to get it cool, laye bomafaka ebonisothela ke MDC ngale lezi zinto yokuganga kanti bahamba likhuza likhaya egcile labantu ukuze into le iphele mina ngomunye wafisa ukuthi ngabe kuthi kodwa siya adopta into njenge China ngalona corruption faka phambi ufake emdini abana thatha umbobo ubula kuphele kakawani